Inengi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba unkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngabotshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet iflushing system ayisebenzi futhi lento yokuflush yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena etoilet asebenzise itoilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyo flusha ngoba kuyabe kukhiwe izivalo. So into efana naleyo mina ngiyibona ngathi it's not good for a human beings.
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge-condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi yama-cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngendawo yangkhona ingcolile, ingcole ukungcola, izingubo zingcolile, kuyanuka vele ukuthi akusi condition engahlala umuntu. Ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetainwe kuma cells uyabe ungakathethi ukuthi unecala. Thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi kungakhala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akim Hlanga laye uvumelane lonkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyo zayona ngaba kuhlala inyamazana atsha abantu. Sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngihulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma-cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi. Angiboni ukuthi uyabovele ule nhliziyo labantu bakithi. Abantu bakithi baphuma sebegula, sebelama-TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo. Akuklinwa i-flushing system iphakathi iphandle kwama-cells. Ngakho uma omunye engasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo. Sibona lokhu kuluncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapholisa. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulungise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke.
System into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bazitshele ukuthi indawo leyana ngiyabo sibani pho ke soon and very soon lizabona ukuthi as justice will begin to take its course labo bazoba ngama-candidates ngikhona ngale balomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba indawo ekwanisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally. So again Masa sikhangela indaba ye-Human Rights Commission. We are having a tendency yokuba lama-commissions which are toothless. Ama-commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili sibili kabakhanye. Phela indaba leyo yiso ndaba entsha. The commissions have been there and across the country, I can assure you, this is the situation.
Inengi labantu bayayisola indawo egcinwa izibotshwa enkambeni yeBulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga. Bethi amalungelo ezibotshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.